ukuthi balwa bezikho lokhu into enhle etshengisela ukubana uhulumende sezimisele ukuthi i-exchange rate yethu idithemine i-market forces. Lokho ngutshiwayo ukuthi isisindo semali bele sithiwe ngamabhizinisi hatshi ukubana sibe ngesiethulelwa ebantwini. Isisindo semali bele sithiwe umumo womkambo. Lokhu kube kuhle ngoba kuyancedisa ukuthi lo mkambo ongekho emthethweni uswele amandla. Imali iphenduke endaweni
eyiyo. Singathi kodwa kuzakhanya yini kuZulu khonokho abantu baza kunanzelela ukuthi sokukhona njalo la mabhizinisi la kade sithi alakuthi avale kungahamba njani khona?
Ye, bonani uZulu seza kunanzelela osokumele osokubalulekile ukuthi le mali yamanye amazwe itholakale kumabhizinisi la athi khala ukuswela imali. Kodwa uZulu sekuhlanga kunanzelela ukubana how. Akusela mehluko kakhulu kangcono uthatha imali yakho uyayisebenzisa kuhle emkambo kulokuthi uyihambise emkambeni omnyama. Ngalesi abantu sebekhululeke ukuthi athathe i-US dollar yakhe ayithenga emavinkilini okusemthethweni kulokuthi aqala ayibhodisa ngale ukuze azozothenga. Lokhu kuzenza ukuthi la mavinkili athole imali yamanye amazwe ukuze enelise ukuyawuda lezompahla.
Ye, sizokuthiwa-ke nxa sikhuluma kadesi-ke emkambo wensida lapho ihle yaqonga izigo okunye okumangalisayo bathini khonapho?
Hayi, bengezwa kodwa bengithola ukuthi la umkambo osensithu sayethukile amboni ukuthi sihlaqonga sisamelele ukuthi sibone ukuthi umkambo wakhona uza kuthini njengoba kathesi sokulula ukuthi umuntu azingenile emagrosa yimali yakhe leyo kulokuthi aye umkambo wemnyama. Kodwa siyazi ukuthi nje umkambo womnyama kwesinye isikhathi kule mkhuba wokuthi vele ufuna ukuhlala uqansi.